So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 Mbimbitho 2018 nangu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lihahabela ekudabukeni phakathi ekupheleni kweviki kulandela imbiko ethi unkosazana Thokozani Khuphe uza kuba lomhlangano we rally e White City Stadium.
Ilizwe lethu sifuna ukubusa ilizwe lethu okuqondileyo. Asifuni abantu bayabusa ilizwe lethu abesimenyemene.
Amabandla aphikisayo akhuthazwa ukuthi amanyane kube lula ukususa ibandla leZANU-PF, kutsho ingcwethi ezithi ibandla leZANU-PF selifana lengqungqulu ephuke uphiko.
Inkinga ekhona kade sukuthi silama bandla aphikisayo amaningi, lokhu ngabangela ukuthi izanu igcine iwinile.
UZulu uqhubekayo isola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuzisikela ehwahweni kuhlelo lokwakha ibholoho lekaZungula elingasoze liphathise ilizwe leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivanda leMDCT lihahabela ekudabukeni phakathi ngempela sonto kulandela imbiko ethi unkosazana Thokozani Khuphe uza kuba lomhlangano werally eWhite City Stadium. Umanyano weMDC Alliance ukhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wona uza kwenza umhlangano eGweru laseKwekwe. UKhuphe wayephiwe amalanga ayisikhombisa ukuba akhumisane umlotha labanye bakhe, kodwa amalanga adlula kungela ukwenziweyo. Ngempela sonto uChamisa ubikwa emphe amanye njalo amalanga amathathu aphela lamhlanje ukuthi aphenduke ebandleni andibana athathelwe amanyathelo. Imizamo yokukhulumisana loKhuphe yehlule. Ngempela sonto amakhulu abantu abese Plumtree lapho umnumzana Chamisa akhulume khona wajabulisa abanye ngokukhuluma ngesiNdebele, ake sizwe amazwi akhe.
Sichithawula ukuthi eMadison sizahamba njani, sizalungisa izinto njani. Sifuna ukuthi hayi ilizwe lethu, sifuna ukubusa ilizwe lethu okuqondileyo. Asifuni abantu bayabusa ilizwe lethu abesimenyemene. Amasela. Sifuna abantu bathi hayi, sifuna ukuthi i-development ifike elizwe lonke. Sizakhangela izinto, sizalungisa i-agriculture yethu, sizalungisa ama-cattle ranching programs yethu.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa. Amabandla ezombusazwe aphikisayo alakho ukuthi anqobe ibandla leZANU-PF nxa kuyikuthi engamanyana, nxa kukhangelwa indubo ezikhona elizweni ezifana lokuswelakala kwemisebenzi lezinye nje indubo abantu kade bekhangelele ukuba zingaphethwa ngenxa yokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ingcitshi ezicungula ezombusazwe zithi loba nje kulamabandla amaningi azancintisa kukhetho olwenziwa lonyaka eZimbabwe, umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lowe-People's Rainbow Coalition okhokelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru ulakho ukunqoba iZANU-PF nxa ukhetho lungenziwa induko lezi ziqhubeka. Umnumzana Elvis Jaleke eyinye yalezi ngcwethi zombusazwe uthi uZulu usehlukumezeke okwesikhathi esije phansi kombuso weZANU-PF osokunganikeza ithuba amabandla aphikisayo.
Since 1980s lokhu sibuswa iparty eyodwa and akulanto enhle singathi sebesiphathe lapha eZimbabwe. Ama-youth mangaki ahleliyo anganamsebenzi. Ungabona abantu laba this year bewina ama-elections, which means abantu sebabrainwashwa engqondweni zabo ukuthi they all want peace kuphela, ukuthi abaze bavotela nje ukuthi kube lokuthula, not ukuthi ngoba bafuna ukuthi abantu laba becontinue bebusa ilizwe ngoba abantu sebekhathile. So I don't think ukuthi ZANU-PF this day, if the people abeZimbabwe they can stand up for what is good, abasoke bathole ithuba this year.
Ekugcizelela kulokhu uJaleke uthe njalo osokuguqula amachamsanqa eZANU-PF yikubekwa kosakhulayo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli we-MDCT osekuphe abasakhulayo ithemba lokuthi idlakuzane elizalaye njengosakhulayo lingaguqula iZimbabwe. Okunye njalo osekuvusele ithemba lokuthi umbuso weZANU-PF usungabe usifika kugoqanyawo njalo yokuphindela kwaye ngumongameli Robert Mugabe kwezombusazwe esencedisa elinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front ohle waqala ngokusola umongameli Mnangagwa ethi kagetwanga uZulu. Enye ingcwethi ehlaziye ngezombusazwe umnumzana Prince Moyo uphambana labanye ethi loba nje ukudabuka kweZANU-PF lakho ukwehlisa ubuqili kukhetho ngoba amacebo omabili lawa esazana indlela ayisebenzisa ukugcila ukhetho udubwe ukuthi amabandla aphikisayo asemaningi kakhulu.
Inkinga ekhona kathesi ukuthi silamabandla aphikisayo amaningi, lokhu kungabangela ukuthi ZANU igcine iwinile ngoba amavoti ethu agcine sesiplithile. ZANU yona izilethe njengebandla elilodwa elibambeneyo, kodwa-ke kungasenani njengoba kulabantu abaningi abaphume kuZANU abasekumabandla aphikisayo, kungenza ukuthi kube lula ukuthi ungabe lobugwelegwele ukhetho luzayo ngoba besazi indlela zokuqila ngazo ukhetho. Lokhu kungenza ukuthi ZANU yohleke ukuthi kwenze khonokho, ikakhulu ngokuza kwaMgabe laye esengophikisayo ngiyozazi iy'ndlela zakhona ngiyobekade zisebenzisa ngesikhathi engumongameli.
Enye ingcithi ithi loba nje ibandla leZANU-PF lingajabulelwa ngabaningi ukusuka kukaMgabe kungalenza lamukeleke njengebandla elizimisele ukuletha inguquko elizweni. Imibiko ethulwe ngumgcini sihlalo wekomishi ebona ngokuqhutshwa kwezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi amabandla aphikisayo eZimbabwe asefika 107. Amaningi ala mabandla ingcitshi zithi ngumlilo wamaphepha nje, amabandla sibisibili angatshaya iZANU-PF ngekhanda nganjenge-MDC Alliance le-PRC ekankosikazi Mjuru. Ngimele isithu esivele ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Abanye sebethatha amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abasakhulayo bangene kunkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media bebhaqabule labo abaphikisana lohulumende. Umongameli Mnangagwa wethule la mazwi ngeviki edluleyo emhlanganweni awenze labasakhulayo bebandla leZANU-PF. Lokhu kuthethwe ngabanye njengokuququzela impi ebulenjini. Sixoxe lomunye osakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa ehlala ngapha kweMelika, unkosazana Tsitsi Chiriseri.
Mboni ngani umongameli uma ekhulumile ukuthi abantu kumele bengene ku-social media abegatsheni oluncane njalo futhi abantu abafuna ukukhuluma ngezepolitics, ku-right kakhulu ukuthi bengene ku-social media. Social media yindawo ele-space esi-free, indawo eyenza ukuthi abantu bekhulume ngento abangeke bezikhulume njalo bephikisana ngendlela yokuthi akula kulimazana kuloku khuluma nje bencintisana into eqakathekileyo kakhulu nxa sikhuluma ngendaba yaku social media kodwa ke asingeke sithi hayi I mean i-social media it's free for everybody indawo engala kubhataliswa umuntu ukhululekile ukuthi akukhulume afuna ukukhuluma ku-social media umongameli yena mayekhulume ngakhona kuyazi ukuthi abantu abaningi especially abantu abasegatsheni oluncane njalo abanye abangekho abangekho phakathi ezimbabwe abasemazweni atshiyeneyo batholakala ku-social media ngiyazi ukuthi yena uzama ukuhlanganisa abantu njalo ufuna ukuthi abone ukuthi abantu abaphandle kwezimbabwe nabo bangena bebone ukuthi kuhamba njani ezakuzana u-p f njalo izinto zezimbabwe zime kanjani so it's a very good platform yokuthi abantu benjani behlangane njalo bexoxe bejikizana bebonisana ukuthi kuyini okumele kwenzakale so it's a very good thing kodwa-ke ngeke ngitsho ukuthi ya kungenzeka ukuthi kwenze umsindo kodwa-ke hhayi i-social media yindawo e-right kakhulu ngenxa yokuthi abantu bayakwanisa ukuthi babone isandi lapha abangazwani khona
kodwa sike sabona khonapho ku-social media ikakhulu kobo-Facebook lapho okuloba khona umongameli Emmerson Mnangagwa siyabona ungani abanye bagcina bephostela amagama anganaqatha angani ngokuthethisana lokunye okunjalo ubona ungani kungalungiswa njani lokho
mina mangikhayele ku-social media into abantu abazikhulumayo ku-social media into abavele bafuna ukuzikhuluma njalo awungeke kubambe abantu into abazikhulumayo ezindlini zabo into abazikhulumayo uma behamba nxa bedubeka besezimbabwe abanye into abazikhulumayo njengoba into abazicabangayo yikho akula nto esingayenza ukuthi abantu bathi nxa sebengene ku-social media yena engumongameli enjalo kumele bekwazi ukuba maye sezifake endaweni yokuthi abe ku-social media kuzawumele akuyamukele lokho okuzabuya ama-respecters amaningi abuya lokuthi abantu baku-social media banjani I mean ngabantu ongababoniyo abanye ngabantu ongabaziyo njalo bale direct contact nawe so sebekhuluma lawe khangelene kodwa lingazani yikho bazakhuluma bafuna ukukhuluma abanye bazalimazwa kumele abantu bebekwazi khonokho ukuthi i-social media injalo ayisoyomuntu nje wonke kodwa ma uvele ungumuntu olesibindi ku-right uthi ube social media
siyabona njalo ukubana abagcwele ku-social media naleyi inkundla zokuxhumana lapha ngabantu abasemadolobheni abasakhulayo iningi labo kuthiwa kabavoti manje ubona njani khona lo
iqiniso yokuthi abaningi abantu baku-social media I see bonke abantu besezimbabwe njalo-ke abantu bakhona ngabegatsheni oluncane siyazi ngabantu futhi abafundileyo abanye sesibona kathesi kulabantu abadala abakhulileyo labo asebe-retire sebengena-ke especially ku-social media lapho ku-Facebook yikho abantu abaningi asebexoxa kakhulu sokusiba labantu nje abeminyakeni yonke kodwa-ke mbuyela embuzweni wakho ngathi ukuthi baningi abantu abangenayo ku-social media kodwa abasoze akutshintshi i-social media angeke ibe le impact eyokuthi singabona ukuthi kuzaba le nguquko enkulu ngenxa yeku-social media abantu abaningi singakhangela ilizwe lethu ngendlela elihlamuke ngayo abantu abaningi abala le dola yokuthi befake i-airtime kufoni yabo ukuze bengene ku-social media beqala ukuxoxa labomongameli so angeke ngitsho ukuthi masikhangele even i-research sikhangele ukuthi e-South Africa sikhangele ukuthi e-Zambia sikhangele ukuthi e-Malawi lasezimbabwe abantu abaningi abangena ku-social media i-social media ayila that much of an impact masikhangele into ze-politics yikho-ke abantu abaningi uzababona ukuthi abantu abakhona phana abakhulumayo kabavoti abanye kabakho ezimbabwe abanye ngabancane iminyaka yabo ayikafiki yokuthi bevote abanye njengokwabo nje abalasikhathi sokuvota ikukholisa nje kuphela so kunzima ukuthi sikhangele sithi hayi abantu laba baku-social media abazayenza inguqu hayi singatsho nje ukuthi maybe i-4% kumbe i-5% i-social media i-contributor kuwhat endaweni zokuncintiswana yabo mongameli
alo-ke nguntombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa ehlala ngapha eMelika edolobheni le-New York utsitsi Chiriseri ebesixoxa laye khonapha e-America kolunye njalo udaba olufanayo Intsha yeZimbabwe ehlala phandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa ithi yona kayisoze iphindele ekhaya njengalokhu eyayicabanga ukuthi izakwenza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ethatha intambo zombuso. UMongameli Emmerson Mnangagwa wathi egcotshwa wazisa ukubana uyanxusa wonke umuntu oyisizalane seZimbabwe ongaphandle kwelizwe ukuthi abuye elizweni ezophathisa ekubumbeni umnotho welizwe. Kodwa intsha yeSouth Africa edabuka eZimbabwe ithi lokhu akusozokwenzakale ngoba kungekho engakulanda elizweni leZimbabwe okufana lemisebenzi lokunye. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekulumeni yakhe kwemukela isihlalo sokuba umongameli welizwe, umnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi okunxusa izizalwane zonke zeZimbabwe ukuthi zize zizoncedisana laye ukuvuselela umnotho welizwe. Qede lapho weza kwele South Africa, lapho afika waluphinda ubizo lwakhe lolo. Kodwa-ke intsha yeZimbabwe kwele South Africa ithi ikhathazekile ngokusilela kwamathuba ezentuthuko alungiselwe abantu abatsha abaphandle kwelizwe abafuna ukubuyela ekhaya. Osakhulayo uWilson Moyo odabuka enkayi uthi uhlupho lokuqala ukuthi akukabi le misebenzi abangafika beyenze nxa bengabuyela ekhaya. Kanti-ke lasekhaya uthi intsha ilokhu intula lezitalada ingakusilela kwenhlelo zikahulumende ezingabasiza loba nje ngoxhaso lokusungula amabhizimusi.
Intsha esakhulayo igament ingathi ayisinakekeli ngempela ngoba kwamanje intsha eningi ma iqeda ukufunda isikolo igcina ichapha omkhulu mhlawumbe yazama ku-South Africa ngokubhutwana igcina mhlawumbe ibanngaphazi kathi kodwa mhlawumbe igament masicabanga lokhu mhlawumbe kube namathuba omsebenzi ekhaya kwelakithi eZimbabwe singakwazi mhlawumbe uma siqedele isikolo sichaphe ngaphandle.
Omunye osakhulayo uGreatman Mkhwebu yena uthi iphutha lokuqala lavele laba yikuswelakala kolutsha kumalunga edalela aphatha intambo akhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abaphathi ntambo abatsha yibo abangaluzwisisa ngcono uhlupho lwentsha kwezemfundo, imisebenzi nenhlelo zamabhizimusi abantu abatsha.
Mina ngibona sengani uhulumende wenza okunganele ukuthuthukisa intsha yakithi, ngoba mangombono wami ngibona sengathi ubani uyandisa intsha eningi kakhulu kuhulumende wakhe ukuze kusasa kusizakale intsha lalaba abasakhulayo abalandelayo. Ngoba ngendlela engibuka ngakhona selokhu nje ngibathathela izwe 1980 kusagcwela abantu abadala. So manga abantu abadala beshona intsha iyosala futhi iyasalingazi ukuthi ikusasa lelizwe licina kuphi.
UMduduzi Dube yena uthi lobanje kukuhle okwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa ezokulima, akusibo bonke abantu abatsha abasemazweni abafuna ukubuyela ekhaya bayekuba ngabalimi. Uthi bakhangelele ukuthi amankampani avalwayo kobulawayo aqale ukuvulwa, imigwaqo yakhiwe butsha ukuze labo kube lento ebakhangayo ukuze babuyele ekhaya.
Into esifisa ngabe uhulumeni engasenzela yona ukuthi njengentsha ayenze imisebenzi yezandla, njengakwathi khona umsebenzi yokwakha, khona imisebenzi yokwenza into zamakhapenta. Abantu bengabe lokhu besiya emazweni, besiya emazweni le ngaphandle beshiya imisebenzi emakhaya ngoba babalekiswa ukuthi akuna msebenzi. Ukube khona abantu abakwazi ukuhlabela benze zonke le zinto, yizo ezingasiza kakhulu entweni entsha kakhulu.
Abafuna ukusungula amabhizimusi kakhulu imisebenzi yezandla abayifundele emazweni enjengokwakha, ukupenda izimo, ukukanika izimota leminye etshiyeneyo, bathi kufanele kube lesikhwama sikahulumende esizabasekela kulezi nhlelo ukuze nxa befika ekhaya bengaphindi babe luhlupho ezihlotsheni zabo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lebalaleli iStudio 7 esakaza sise Washington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weleBritane unkosikazi Theresa May uthi kulobufakazi bokuthi esinye isizalwane sakwele Russia ebesihlala kwele Bhilitane esibulewe ngechefu sabulawa ngukhulumende wakwele Russia. Umongameli Donald Trump obecutshungulwa ngokuthi kukhona okwenzakala phakathi kwelizwe le-America lele-Russia kukhetho olwedluleyo ukhanya esesoluphelile lokhu ukucubungula kade kusenziwa lidale le-Congress. Abanye abadabuka eZimbabwe sebemangaliswe yikungenela kukamongameli Emmerson Mnangagwa kudaba lokwakhiwa kwebholoho elizaxhumanisa ele Botswana lele Zambia. Uhlelo lolu lucatshangelwa ngabanye ukuthi lungaphumelela ibholoho lakhona lizenza ukuthi imota zingasadluli eZimbabwe okuzenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingatholi imali ebitholakala ezimoteni ezithwala impahla zisiya emazweni womabili wonala. Okunenge asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wabethikilele eGazungula kwele Botswana ngomgqibelo lapho avume ukuthi eZimbabwe lingene uhlelo lokwakha ibholoho eliphakathi kweBotswana leZambia. Mnangagwa ubehlangane labomongameli uIan Khama weBotswana lo Edgar Lungu oweZambia lapho abakade bekhangela ingqubela phambili yohlelo lokwakhiwa kwebholoho emngcelweni weZambia leBotswana oweGazungula. Ngesikhathi kusungula uhlelo lolu ngomnyaka 2015 iZimbabwe yayala ukungena noma yenxusiwe isithi ayisiboni isizathu ngoba lapho kwakhiwa khona ibholoho akula mngcele wamazwe womabili. Lesi kwakuyisikhathi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe engabonani lihlo lalihlo ngomongameli Khama. Kodwa ukungena kukaMnangagwa esikhundleni sekuntshintshe umdlalo. IZimbabwe layisingene kuhlelo lwebholoho oluzabiza imali ephose ibe isigidi zamapula ezingamakhulu amathathu i-R279 million. Ingcwethu-ke zomnotho zithi okwamanje uMnangagwa kumele ayitshela abaphathintambo kuhulumende kanye ledale lephalamende ukuthi inzuzo izaphuma njani kuhlelo lolu lwebholoho.
Well, it's a welcome development. The three biggest outside of South Africa joining together would be enhanced trade. Into nje ukona, it remains to be seen uMnangagwa, how is he going to get the budget for would be investing in this project. Ngoba into umilukuna ebuye lefute ebuza bantu bakhe be finance ebuza minister of transport ukuthi ama benefits nanga ama cost nanga senze njani imali lesi ngayithola yena.
Uqhubeke njalo esithi ukuphuza ukungena kweZimbabwe kuyenza ukuthi ingabi lamandla okukhuluma ngelizwe elizwakalayo ngoba izivumelwano zonke sezenziwe.
And it also tells you kona ngani lokhu wenziwa kudala imitele seqalisa there would have been much lower cost than that is ngoba thethe into le abantu sebeziqedele into yabo wena usungena as a third party as an outsider la mabenefit akhona usokuwabone as you would have got them ngani wawungena eqaleni you had much better negotiating power kathe sisungena ngokuncenga ukuthi lapha ngicelani ukukhona mhlawumbe ngabona something into le ingehluli nje ngikhangele.
Kukanti umnumzana Carlton Dube yena uthi iZimbabwe ingagcina ilahlekelwe kulolu hlelo ngoba amaloli athwala impahla angaqala ukungena eBotswana kulokusebenzisa umncele weBeit Bridge.
Kwakhiwa kwebholoho leGazungula ngibone ngathi yikuzama nje ukutshengisa ukuthi labo bayingxenye yalesi sizwe esikhulu esesadaki, kodwa ekugcineni kwakho konke ibusiness ngibone ngathi izasuka eZimbabwe kakhulu iye kule iroute ehamba eBotswana ngenxa yokuthi mfitshane kuzaba le-losing business esignificant. Okufanele ukuthi benanzelele ukuthi bazayiphatha njani.
EleZimbabwe livunyelwe ukungena uhlelo lolu kusibanga sesibili sokwakhiwa kwebholoho njalo amazwe amathathu avumelene ukuba lo mngcele lapho okuyawenziwa khona konke okuphathelene lokwenza ibhizimusi amazwe i-One Stop Border Post. Uma seliphelile ibholoho leli kukhanyelelwe ukuthi lizathuthukisa ibhizimusi kusiya kwamanye amazwe aseduzane kwala amazwe amathathu. UMnangagwa uthi uyajabula ukuthi iZimbabwe isiphakathi kwalolu hlelo lona olukhanyelelwe ukugqitshwa ngombimbitho omnyaka ozayo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Amabandla aphikisayo azancintisa kukhetho lo umnyaka kukhanya emaningi kakhulu. Amabandla la afika kukhulu ayedlula ikhulu i-107. Ake sizwe ingxoxo eyenziwe ngu-Gibbs Dube labalaleli be-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olutholakala ku-Studio 7 ikukhasi lethu le-Facebook Studio 7 Ndebele.
Amabandla eZimbabwe laba maningi ukuthi omunye laye ngathi evele ebhawa kusasa kuyazivulela ibandla lakhe lezombusazwe, omunye laye evele etshwaleni kuyazivulela ibandla lakhe lombusazwe. Kuningi kakhulu okungizele, kodwa-ke okusalayo ukuthi kodwa ngaso kufika ekhethweni into eyayibe enhle yikuthi kona lawo mabandla amanye ayabe ebizwa ngamabizo esesaziwa esenzani abonakale anyamalala, kubese kusithi lawo avele ehlezi siba khona yiwo asuka abe khona emntubaneni lo okhona lana nje abakhona ngamabandla nje abakhona. Angikwazi kumbe enxenye abangani bethu laba babedinga labo ukuthi babonakale ukuthi bakhona, kumbe babedinga njalo ukucela izimali ngamabandla nalawo babedingani. Awungabona abanye sekuthi okuyibhizinisi, ungaba sekuyithi amaklabhu wabona awakuqoqatha izimali kumadona kudona community banale, kumbe kwabanye abantu abacela zona izimali yoze abantu sebabuzisa ukuthi ama-political parties la nxa ebunjwa ayithola izimali kwabantini laba abafithi ukuthi kube lokunye utshintsho omunye othile. Kodwa kube kathi abantu labana abathela izimali la bayakhangela ukuthi kathi i-project delay is it worth ukuthi uinvestekiwe kumbe njani, bayakhangela ngabona vele kuyi-zero. Yikubona bekuthina bengasakontestanga ama-elections okuvamileyo khona kukwenzakala.
Ye, sicela ubambe khonapho-ke buto mdala, sike sithathe-ke ubaba wasecengwayeni khona manje ubaba Umbuso Siso. Ukubandlela MDC ekhokhelwa uprofesor Welshman Ncube.
Dabalolu lwamabandla amaningi afuna ukungena ekhethweni luyisimanga njalo luyaphazamisa ekuvoteni kwabantu ngoba bagcina bengasazi ukubana okuyikho yikuphi okufanele kuvotela. Ngibona engani kufanele kube lesinqumo esithathwa ngabokhetho bezethu ukubana kuvalelwe amabandla amaningi ukubana batholele lo thuba lokuthi baba-participate ekhethweni le-presidential election.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Mbuyele kubaba-ke uGawule lapha, baba Gawule. So-ke ubona ngizani kungathiwa hayi kungene ibandla leli kube kungangeneleli?
Yiyo kanye sizithisho kuthiwa i-democracy, ngoba asibuyeleni kusisekelo sethu sombuso welizwe. Izimbabwe is a multi-party state. Ngokunjalo amabandla ezombusazwe avunyelwe ukuthi abe khona ancintise ayenze yoko okungabe kufisakala. Khona okusalayo yikuthi aluthola yini usekelo lawo mabandla.
Thatha ubaba okusekhona ecingweni lapha-ke silo mnumzana uBernard uBernard Bhekilizwe Ndlovu.
Kuyikudlala ngabantu lokho okwenzakala lapha, ukuthi wonke umuntu nje angavuke ephuphile abesesithi yena sefuna ukuba ngupresident welizwe. So kuyadanisa, kodwa ngivumelana lesikhulumo esisanda ukuqeda nje lesi esithi sona kungabe kuliqhinga lalaba ababusayo ukuthi babenze amabandanyana amancane amaningi ukuze alethe ingxabangxoza kundaba ezokuvota lezi uma sesifika kuma-election. So but-ke ekugcineni abantu beZimbabwe abasozithutha, so angiboni kungalimaza kakhulu. Bona abathi bekhalisa ukubhuka nje nangani imivundla evuka iganga lonke, aso bantu abazathathwa serious. Uma uhlala phansi uyathola ukuthi perhaps amaphathi angathathwa serious, angaphumi ephethe okungamatshontsho entweni le angaphansi kwe-10. I-107 day nje sokungabanye abantu abathabileyo abaphongophaka. Umuntu angavuke edakiwe kusasa azile kumele ephabhalaze athi hayi lami ngikhithi mangibe ngupresident khonapho.
Ye, kunjalo yini baba Gawule?
Ngiyavumelana nesikhulumo esanda kukhuluma lapho ukuthi umuntu uyabe evule engajaya kuyiphayinti kwabe kumbe kubethole engezelele sekuthi hayi sosa ngingavuka lami ngupresident, ngoba kulabantu abafuna ukuba ngupresident sonke isikhathi, abanye bafuna ukukhokhela. Aluba abantu bayafunda kobonkomo ababethi bona balwela uJoshua Nkomo, ababethi balwela ukuthi inhlala kahle yabantu ukuthi bona not ukuthi bona bakhokhele. But ohlupho olukhona kakhulu ngikhiphi lolo yikuthi kathesi into esengiyibona abantu beZimbabwe sebafunda ukuthi ama-political parties la ayanikwa izimali, ngokunjalo
omunye umuntu nxa evula iproject yakhe nale babekhaya ukuthi imali izathelwa bengazikhangelelanga.
Ye, sikubamba umlomo khonapho ke ngizokuthwasa silo baba ke u-Oscar Ncube.
Ye, ngaye ngilalelele ubaba osanda kudlula kodwa ke umuntu ebengani ngimzwe ekhuluma into lomkantsho ngubaba lana okhuluma kokuqala ngingathi ukuthi ngisupport izano ubekhuluma iqiniso ngoba intaka esizenzakale kwe-MDC bengikhuluma ngakho insuku ezidlulileyo vele khaya ingani sokule mvukuzane phakathi.
Isikhathi sesidliwe nguMangoye. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.